zone izinduna ongakhumbula kunyako phelile zikhiphe ugwalo lokuthi zona zifisa ukuthi ngabe udaba lwegugurawoni lubanjwa njani ezalonika yena uemasoni zanika lo wayengu-minister responsible for i-national village. Kodwa into yegugurawoni singayikhumbula ukuthi ngo-2013 abantu kubhalwa abantu batsho ukuthi bafisa ukuthi kube ludaba olulungiswa yikhomishini ezimeleyo. But selokhu kusukela ku-2019 ubaba useyenze i-confusion eningi around yona lona lolu daba lwegugurawoni. Wadeyo uhlangana labo Thevelin Collective ethi hayi abalungisa udaba lolo the following day, ethi hayi ikhomishini ngoba sehambe semkhambisa emthethweni yena, but hayi i-NPRC ye-responsible kwakungemva kokubana ethe izinduna. Mina ngicabanga ukuthi kunzima ukuthi sithi izinduna akazikhokhele lelo hlelo, ngoba izinduna yizo uma zikhokhela lolu hlelo umbuzo yokuthi amandla okukwenza lokhu ziwathatha kubani, ngoba izinduna ngobaba babantu ezigabeni. Esintwini sakithi ubaba engazwa-ke ayevelela ethunywe ngumkhwenyana ukuthi ayedombozele umntanakhe. So uma zozithi izinduna kazibe yizo ezikhokhelela lolu uhlelo olwegugurawoni, umbuzo yokuthi abantu bona babe sebekhokhelelwa mbani. So ngibona ngazathi kubuya kukababa lowo kufuze sikuvume ukuthi yikudlala sangabantu, yikudlalisa isikhathi sabantu yena epolitika, ngoba ngabe kuthiwa usinsiye since 2019 ngabe kukhona osokwenzakele. Kathesi bacatsha nge-COVID kodwa ungamkhangela yena is all over, nonkosikazi wakhe is all over. Ubesetsholotsho kusukane zisanda kwedlula, yena simbonta ubesemtare. Kodwa akula nto eyenzakalayo kathesi ngamanye ngezinye iy'ngatha lezi okufanele ukuthi ngabe ziludaba lolo, njalo zona zile time frame ethize. Owezinduna kasekwazi ukuthi i-time frame yangkhona iyabe ingani, obuya ukuzombambatha abantu bemathebheleleni ebanikeze i-false hope yokuthi kukhona okulungiswayo okungenanto.
Siyabona ukuthi NPRC isiqalisile imisebenzi yayo, yona ungathi layo kayithembeki yini ukuthi ingaluphatha kuhle lolu daba?
Kunzima ukuthi sithi NPRC ingaluphatha ngendlela abantu abafisa ngayo abeZimbabwe, especially ama-victims lozulu general. Ngoba uma i-NPRC ilaba bantu abanjengo-Obed Godu njengama-commissioners abantu uma bekhangela i-genocide beyibone njengokuyintwanyana, kuba nzima ukuthi sifake ithemba kulo. Alubana bafake i-commission ebizafanana layifaka ngemva kokhetho luka-2018 amasosha akhe esedula abantu elabantu abangaphandle kwamazwe abahloniphekayo kodwa bezakhipha a credible report. But okunokuluhlupho kuyona leyi i-commission mbona ngazathi it's under resourced and there is a lot of confusion, ngoba ngabe yena ufuna ukuthi kusebenzeke, ngabe uthi ehlangana lezinduna kade ehlangane lazo in the presence of ama-commissioners, izinduna zipresente their findings ama-aspirations phambi kwakhe lama-commissioners, bese kuvunyelwa nto hayi kuzasetshenzwa kanye. Okucacayo ukuthi vele ubaba lo udlala umacatshelana namaZimbabwe, udlala umacatshelana labantu abahlukunyezwayo, uthenga isikhathi ukuthi ezedlule emhlabeni njengomgabi wadlule emhlabeni, operasile badlule emhlabeni, zonke nje iziqiwe ezaqeda abantu sezidlulile layo, lokhu ekuhlangeleleni ukuthi isikhathi sakhe sokuthi adlule emhlabeni sifike.